Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo yezibaya lisendaweni yesibili engalaneni yesibaya sika Group C le miklomelo yesithupha kuthi eleUganda yilo liphuthe lisendaweni yokuqala le miklomelo yesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leUganda yilo lihle lathola ilungelo lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano ndawonye lele South Africa eliphuthe lisendaweni yokuqala kusibaya sika Group A. Ikanti kusibaya sika Group B kuphumelela amaqembu amabili abalisayo leZambia lona elihlezi phezu kwengalaneni le miklomelo yi9-1 kanye lele Cameroon eliphuthe lisendaweni yesibili le miklomelo yesithupha. Iqembu leCameroon leZimbabwe yaqede imidlalo elemiklomelo elingeneyo kodwa umehluko obesekutheni iqembu leCameroon lihlohle amagoli amaningi kuleleZimbabwe yikho ledlilele kusigaba sesemifinal. Iqembu leZimbabwe linqotshwe kufinal emncintiswaneni wanyakenye oqhutshelwe kweleZimbabwe lapho elafinyelela khona kusigaba sesemifinal ngemva kokuba kube yilo eliqede lisesimeni esihle kumaqembu aphutha imidlalo yezibaya esendaweni yesibili kodwa lonyaka kwehlule. Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu ukuthi ungaphumeleli kweqembu leZimbabwe kuveza ukuba sekumele kuzanywe abadlali abasakhulayo.
Ngibona ngani kudliwe ucoach wabo ngakuthiwa khangela egameni yokuqala wayefake ama-original players then ku-second game besidla iSwaziland kwasongeniswa abatsha. But sithese sidlala le Uganda wabisela labantu esibajayeleyo abadala so mbona ngani basuke badeleli Uganda kakhulu. Ngakho ke umbono wami mbona ngani laba ama-players lawa amadala sesiwajayele so kumele ukuthi hhayi bethatha umhlala phansi betshonelwe lilanga.
Amaqembu abefakwe kuzibaya ezintathu okutsho ukuba amaqembu amathathu aqede ehlezi endaweni ephezu kwengalane yiwo ahle edlulela kusigaba sesemifinal lapho iqembu leCameroon elizadibana khona leZambia kuthi eleSouth Africa lizadlala leUganda. Kusasa amaqembu azahlaba ikhefu ukuthi imidlalo yesemifinal iqhubekele phambili ngolwesine ikanti umdlalo wokudinga iqembu elizaphutha lisendaweni yesithathu uzedlalwa ngolwesihlanu kube sokusithi ifinal izadlalwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngiuJoseph Njanji.